Ele Zimbabwe laphiwa indiza mtshina lezi ngele Russia ngonkwenkwezi nyakenye kodwa kuze kube namuhla kazikasetshenziswa. Abaphathi ntambo bamazwe la bathi kulabantu abazafundela ukuzitshayela. Okwamanje kubikwa ukuba zigcinwe libutho leZimbabwe. Akasenelisanga ukukhuluma labe butho ngodaba lolu ngoba bebengaphenduli omakhalekhukhwini. Indiza mtshina lezi kumele zithwale izigulane elizweni lonke jikelele ziye bachitha ezibhedlela ezingelamithi abongi labodokotela abeneleyo. Umabhalani omkhulu wohlangothi lukahulumende olubona ngokwethula kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi uhulumende usafundisa abatshayeli bendizamtshina lezi. Umholi wezokukhitshwa kwembiko ukugatsha lukahulumende umnumzana Richard Mawomva uthi lokhu kutshengisa ukuba uhulumende usebenza nzima.
Esikubonayo ukuthi iZimbabwe iqhubeka isiba lempumelelo phezu kwakho konke.
Omele eleRussia eZimbabwe umnumzana Nikolaya Kralisnovic walile ukukhuluma kabanzi ngalezi ndizamtshina esithi ilizwe lakhe lanika eleZimbabwe indizamtshina ezipheleleyo.
I confirmed the eagerness of my government to proceed with exploring.
Engingakutshoyo ukuba sizimisele njengeRussia ukuba sincedise ubudlelwano bethu endaweni ezehlukeneyo leZimbabwe.
Umongameli Emmerson Mnangagwa owamukela indizamtshina lezi kwinkampani yeRostec wathembisa uZulu ukuba indizamtshina lezi zizanceda ekuthwaleni izigulwane, ukuhlenga abasengozini kanye lokulondoloza inyamazana zendle. Kodwa akulanto ebambekayo eveza ukuba amazwi kaMnangagwa afezeka. Abaphikisayo lengcwethi ezicubungulayo zombusazwe bathi indizamtshina lezi akukhanyi ukuba ngezani njengoba zilokhu zigcinwe enkambeni yamasosha lezinye indawo ezingavezanga nguhulumende. Ingcwethi ebona ngezokwehlisa isilinganiso sengozi umnumzana Melusi Malaba uthi kuyamangalisa ukuba kazisebenzi ngemfanelo indizamtshina ezanikwa eleZimbabwe ngeleRussia.
Siyakwazi ukuthi emgwaqweni yethu kulabantu abaningi asebelahlekelwe impilo ngemva kokuba behlekelwe izingozi emgwaqweni, kodwa ngenxa yokuswelakala kwama-ambulensi la hamba emgwaqweni kumbe wona la ama-helicopter abawatsho la abantu abaningi sebelahlekelwe impilo.
Enye ingcwethi kwezentuthuko efundisa izifundo ze-development studies eMidland State University laye uche amathe ngodaba lolu.
Asikawabona eZimbabwe asikwazithangaphi, adonethwa yini asikwazi, salombuzo eminingi kakhulu.
Owake wasebenza umsebenzi wokutshayela indizamtshina othe ofisa ukwazakala ngegama elithi Vusimuzi Sibindi uthi kungabe kukhona okuphazamisa indizamtshina lezi.
Mhlawumbe kuyabe ngama-second hand abasafuna ukuba bawalungisise.
Ihofisi kamongameli Mnangagwa yatshela uZulu ukuba ngwakule ndizamtshina ezifika phose amachumi amabili 18 kunani leli ezilithumi lambili kwakumele zisebenze ukuthwala izigulane ukuthi eziyisithupha zingezamapholisa labanye abezomthetho. Uhulumende waphinda wathi indizamtshina lezi ziza kuba ngamachumi amathathu lambili. Okwamanje kukhanya lezi ezikhona zinempo kungaziwa ukuba zizaphapha nini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.